sokuyisikhathi sendaba ku OA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 kuMpandula 2024. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Bazazibulala umbe bafuna ukuthengisa imali bangayibamba bona abaqulu bakhulu khonani. Ayisaphumi sebeyifaka ezikhwameni. Ayisoze isincedi kodwa indlovu ababulali ngoba ziyasibulala sidlela amabele.
Le Zimbabwe lithi lizaqhuba uhlelo lokubulala indlovu inyama yazo inikwe abantu abalambayo.
Mina ngafunda ngaqeda kodwa ngokomoma kwelizwe ilizwe liwomile sesisebenza nje emgwaqweni ama-short time sometimes ama-night roughly kuyangiphilisa nje since ngaqalayo kanti lesihayi semanejile ukuthi imindlu yami ikhanye ukuthi kwenzakalani.
Sebe sidla kanye abanye abantu abaswela ukudla ekobulawayo. Owaye ngumongameli wakweleBotswana namhla umiswe emthetho wandaba witheswe amacala amaningi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhulumende uthi uzabulala ezinye indlovu kunikwe imihwapa yazo lenyama abantu abalambayo emaphandleni ababhekanele somiso esikhulu lonyaka esidalwe yisikhudumezi somkhathi yese El Nino. Kubika uNokthaba Dlamini.
Umphathi ntambo obona ngezokulondolozwa kwezomkhathi lenyamazana zendle unkosikazi Sethembiso Nyoni uthi uhulumende uthethe isinqumo lesi ngenxa yendlala ehlasele abantu okwesabekayo lonyaka. Uthi omama kuzigaba ezehlukeneyo bazaqhatshwa ukubenga imihwapa yendlovu qede iyabelwe izabelo zonke phansi kohlelo lukamongameli olwe Presidential Feeding Scheme.
Okwakhathesi sababhalele ukuthi bakukhangele then when the service on sesihlala phansi sesibona ukuthi siyahanjiswa njani.
Uhulumende uthi okunye okwenza ukuba baqhube uhlelo lolu yikuthi indlovu zithwalise nzima abantu ezigabeni ezehlukeneyo. Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Elizabeth Thebe ohlala duzane leFuller Forest.
Bazazibulala umbe bafuna ukuthengisa imali bangayibamba bona abaqulu bakhulu khonani. Ayisaphumi sebeyifaka ezikhwameni. Ayisoze isincedi kodwa indlovu ababulali ngoba ziyasibulala sidlela amabele.
Sixoxe njalo lo mnumzana Eugene Sibanda, ukhansila ka Ward 17 eMabale.
Abantu bedlilwe amabele beqede bengatholi lutho, indlovu sezizinengi kulabantu.
Umnumzana Daniel Sithole ohola inhlanganiso yezemvelo eGreen Shangwe Environmental Trust uthi lulungile loluhlelo ngesizathu sokuba inani lendlovu selilinengi kakhulu.
Yebo, inyamazana zendle ziligugukithi njalo zibaluleke kakhulu kodwa kumele futhi sibuye sinanzelele ukuthi le mpila kahle yabantu lamalungelo abantu ezabelweni ezahlukehlukeneyo abalulekile njalo.
Ukhansila kaWard 3 ekaChechethe umnumzana Given Moyo uthi umbono mibili ngalesi sinqumo.
Inyama leyo ngiyazi ukuthi isizadala futhi uhlukuluzo futhi ebantwini. Abantu basebezaqala ukuhlukuluzwa yilabo bantu abazavelela kwezinye indawo besiza lapho okubulawo lezindlovu bona bengazange zibahlukuluze.
Unkosikazi Nyoni uthi indlovu lezo seziziningi kakhulu kuqathaniswa lobubanzi bamadlelo azo okuyiso isisusa sokulisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Farai Magu ohola inhlanganiso ezimeleyo ebona ngezokulondolozwa kwemvelo e-Center for Natural Resources Governance othi bona kabavumelane lalokhu.
It's a very reckless move that is going to affect tourism.
Isinqumo esiyingozi esingabulala le tourism eZimbabwe njalo lokhu kusazophikiswa laphambi komthetho ngoba indlovu zivikelwe ngabamalungelo e-international conventions awuvuki nje uthi sengibulala.
Ezinye izakhamizi zilombono wokuba imihwaba yendlovu lempondo kumele kuthengiswe kwamanye amazwe, imali etholakeleyo isetshenziswe ukuthuthukisa izigaba zabo. Iziqondiso zesivumelwano samazwe omhlaba wonke jikelele eseConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kumbe iCITES kazivumelani lokuthengiswa mahlayana kwempondo zendlovu kumbe inyama. Kusanda kwethulwa umbiko edalele parlamente leZimbabwe ukuba kulendlovu ezifika inkulungwane ezilikhulu 100,000 elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Selokhe sikudaba olufanayo, abantu abaningi emadolobheni bathi sebesidla kanye ngelanga ngenxa yokuswelakala kokudla. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uxoxe laba emadolobheni labahlala edolobheni lakoBulawayo.
Kukondoda zibonele ebantwini kulezi nsuku, indlala ingenile. Unkosana Senzile Moyo ongelandoda onabantwana ababili ubhotabhota edolobheni lakoBulawayo ezama ukuselela abantu abakhe ukudla.
Sidle ekuseni nje abantu abaye bephuma nje sidle khona lokhu sokuphuma nyanze nyekudla futhi intambama. Nxa ngazuzanga lutho kusho siyalala nje sivuke ekuseni njalo nje.
Umnumzana James Dube uphila nzima lodade wabo olegciwane le-HIV.
Esikali kudle ekuseni udle ntambama because ijuthi ukuthi imali ayikho. Kuyakusukhetha futhi ukuthi enaleyo i-breakfast sikhavi lunch so siyakudla ntambama.
Omunye uthole nzima umnumzana Reason Pofu ongenamsebenzi omlethela imali.
Kwaba nele ngadlanga sengakayivuma ekuseni. Mhlawumbe umnawami uyinkazi u-one dumu kona size ucile ukudla ezindlini.
Abasakhulayo abaningi bathi baphila nzima ngenxa yokuswelakala kwemsebenzi. Ukosazana Grace Nyoni waphutha izifundo zakhe eCollege le-National University of Science and Technology.
Kodwa sengidrophe out ngenxa yokuthi izinto ziyadura, i-school fees siyadura okokuqala, abazali bami abasakwanisi ukuthi besibhadale. And lokudla endlini akusela kudla. So lami ngicela mbono ukuthi ngcono ngizame amanye amaminzi ukuthi ngiphile. So sengisemgwaqweni lami senzama ukudinga imali, izinto zikhwelile.
Kukanti uRumbi Zulu usekhathele ngokuhlupheka, ngakho ke uthi sekuthengisa umzimba ukwenzela ukuziphilisa.
Mina ngafunda ngaqeda, kodwa ngokuwoma kwelizwe ilizwe liwomile, sesisebenza nje emgwaqweni ama-short time, sometimes ama-night, roughly kuyangiphilisa nje since singaqalayo kanti sehayisanejile ukuthi amindlu yami ikhanye ukuthi kwenzakalani.
Umnumzana Tesmond Ntini, inkokeli esigaba selobhengula, uthi abantu bayadubeka.
Abantu bathwele nzima kakhulu and indlala ibhahile, sihlangana labantu ana abayi babakhangela imizi abantu abadala abagogekileyo.
Ingcwethi wezomnotho ezimeleyo umnumzana Lubani Nondo uthi umlando wokuvikela indlala ukuhulumende.
Udaba lwendlala emadolobheni ongithi by extension lemaphandleni lubuhlungu kakhulu, kodwa kulusizi kulakho konke yikuthi uhulumende sowapenda umpikisha ukuthi kumele sizwisise ukuthi vele kumele abantu balambe ngoba bekungela zulu ngomnyaka odlulileyo. Sizona siqhubeka singasebenzi, sizaqhubeka indlala isichaya. Uhulumende kumele akulungisise lokho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa indlala eZimbabwe, njalo uhulumende uzama ngamandla wonke uba athingele uZulu ukudla. Uhulumende wakhe uthi kulabantu abafika phose izigidi ezilithuma abalambayo elizweni abagoqela abahlala emadolobheni, kudingwa imali efika amabhiliyoni amabili eZimbabwe ukuze uZulu athingele ukudla. Kule ndlala esabeka eZimbabwe lamanye amazwe edalwe isikhuthumezi somkhathi ese-El Nino esenza izulu linganingi imfanelo onyakenye. Yimena Studio 7 ngikoBulawayo, igama lami Jesus Banda.
Wayengumongameli wakwele Botswana umnumzana Seretse Khama Ian Khama uphindele elizweni lakhe lamuhla. Selokhe wabaleka wayahlala kwele South Africa ngomnyaka ka-2021 ekhala ngokuthi uhlukuluzwa ngowamkhetha ukuthi athathe isikhundla sakhe umongameli Mokgweetsi Masisi. Intatheli zindaba eStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone khona le kwele Botswana.
Ukama umiswe mthethwandaba eHabroni lapho acele ukuba kwesule esinqomo sokuthi abotshwe engaphenduka kwele Botswana. Umthethwandaba ovumelane lokhama yena osezaphenduka emthethwandaba mhlaka 23 Mpandula kuzothonisiswa amacala agoqela elokutholakala lesikhali ezazingekho emthethweni lelobukhohlakalo. Ukama uyakuphika konke lokho esithi imsebenzi kamasisi ozama ukumdlisa luklubhu okwamenza wachiya ibandla elibusayo wabumba elakhe iBotswana Patriotic Front kumbe iBPF. Umabhalani jikelele weBPF umnumzana Lawrence Woketise uthi ukuphenduka kwakhama kutsho ukuthi umkhankaso wabo wokhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo luzaba lamadlabuzani.
Njengebandla sihlala sisitsho njalo laye ukhama watsho ukuthi sizakwenza izimanga kukhetho oluzayo. Usebuyile ukuzokhankasela ukhetho.
Ukuphenduka kwakhama engalindelwe kutshe inengi yokugqela abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bebambe wangaphansi. Umnumzana Cosmos Banda uthi ukuphenduka kwakhama kuntshintsha isimo ngokhetho lwenyanga ezayo.
Make kube le stiff competition yenza ukuthi i-ruling party layo ibophe ziqini.
Umnumzana Ntokozo Thebe odabuka eZimbabwe ohlala eHabroni uthi khathesa amehlo onke azaba phezu kukakhama ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluzayo.
Kungenzakala ukuthi okwinto lokhu kubuya kusiba i-disturbance yokuthi especially ama-opposition parties, people they are now going to focus kukhama.
Ocumula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kulezizathu ezingabe zenze ukhama ukuthi aphindele ekhaya.
Ukhama usefikile kulelo zinga lokuthi azimisele ukuthi akwenzeke okwenzakalayo, kodwa kuqakathekile ukuthi ngingafeli o ngigugele elizweni elingasilolami.
Uthi okwesibili njalo ngabe kuyiso isizathu esemqoka ukuthi ukhama ubefuna kufika ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho kuzazoncedisa ebandla lakhe le-BPF. Noma nje ukhama kunguye wakhetha umasisi ukuthi athathe isikhundla sikamongameli ngomnyaka 2018, ababili laba sebe ngumangoyelenja kodwa akucaci ukuthi balwelani. Umasisi esikhathini esedluleyo uke wathi ukhama wayefuna ukuthi ngemva kwesikhathi kufake umfowabo esikhundleni sikamongameli yena asetshenziswe njengesiphamaso. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSauron kwele Botswana.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nanti thuba mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani ke nje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga Let Us Connect and Network, kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sicela kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMarvelous Mhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulepto ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuradio, kuFacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia uthi uzalwisana kabuhlungu lele Melika lamanye amazwe entshonalanga le-Ukraine. Ukraine lingavunyelwa ukusebenzisa izikhali ezinkulu ukuhlasela elizweni lakhe. Umongameli Vladimir Zelensky wakwele Ukraine usecele elemelika lamanye amazwe akumanyano we-NATO ukuba asebenzise izikhali abazinika ilizwe lakhe ekuhlaseleni phakathi kwele Russia. Kubikwa ukuba umongameli Joe Biden usahlolisisa udaba lolu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba baphila nzima abantu kwele Morocco esigabeni se-High Atlas Mountains okwaba lokuzamazama komhlaba nyakenye wabhubha izakhamizi eziningi. Bathi izindlu zabo kazikalungiswa, imigwaqo lokhe ingahambeki njalo ezinye izikolo kazikavulwa. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Kuyini okunzima ukwedlula ukuphephela elizweni elingayisilo lakho? Lapho omele uqale kutsha impilo endaweni ongayijwayelanga. Impendulo ithi, ikuhlukuluzwa lokubotshwa elizweni lakho. Abantu abalikhulu elilamatshumi amathathu lanhlanu 135 ababotshwe ngendaba zombusazwe abavalelwe entolongweni kwele Nicaragua bakhululwa bahanjiswa kwele Guatemala mhlaka 5 Mpandula. Bazi zonke izimo zombili. Elemelika lenelise ukubahlenga ngokuthi bakhululwe ejele, njalo umongameli waseGuatemala wavuma ukubamukela ngomusa. Abantu laba sebephiwe ithuba lokucela indlela ezisemthethweni zokuthi baqalise impilo zabo kakutsha eMelika kumbe kwamanye amazwe. Ekhuluma lentatheli zindaba ekwele Guatemala, umsekeli kanobhala weMelika obona ngenhlelo zangentshonalanga, U.S. Deputy Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs, umnumzana Eric Jacobstein, uthe, kwaba yinto emangalisayo ethinta imizwa ukubingelela abantu laba besethareni. Lapha bethatha amanyathelo okuqala kutsha impilo zabo futhi bethole lenkululeko. Wengeze wathi ababeyizibotshwa laba bahlangana lobunzima obukhulu eNicaragua lokuthi behla endizamtshineni besithi uNkulunkulu abusise iMelika, uNkulunkulu abusise iGuatemala. Phakathi kwababebotshiwe kulabalitshumi lantathu 13 abangamalunga eMountain Gateway, okuyinhlanganiso yezokholo esesabelweni seMelika eseTexas, labalwela amalungelo oluntu, amakholwa esonto yamaKatolika, abafundi kanye lentatheli zindaba. Bayingxenye yamaqembu amaningi ezibotshwa ezidudulwe nguhulumende kaOtega loMurillo zaba iziphepheli kunyanga ezisanda kwedlula. Iqembu lakuqala lalilabantu abangamakhulu aphezu kwamabili 222 abaphikisana lohulumende abakhululelwa ezandleni zeMelika nyakenye ngonhlolanja. Bonke baphucwa ubuzwe babo. Ngozibandlela lonyaka ngo-2024, uhulumende wakhulula ubhishopu wamakatolika ohloniphekayo uRolando Jose Alvarez. Labanye abesonto yakhe abalitshumi lanhlanu 15 wabanikela ezandleni zeVatican. Kusukela ngo-2018, lapho okwaqala khona ukutshengisela kwabantu elizweni lonke jikelele besola umbuso weminyaka elitshumi lanye kamongameli Daniel Ortega, uhulumende uhlukuluze abantu ngodlakela olukhulu ezama ukuthulisa labo abasola umbuso wakhe. Ukuhlukuluzwa kwabantu lokhu kusaqhubeka. Imbiko emibili ephumelelo nyaka okhitshwe lugatsha lwe-US State Department obubona lungelo kwele Nicaragua lowethulwe yi-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights iveza ukubotshwa mahlayana kwabantu okuqhubekayo, ukuphathwa kabi kwalabo ababotshiweyo lokwethuselwa kwabamabandla aphikisayo. Sikhuthaza ukuthi bonke ababotshelwe ezombusazwe bakhululwe kwele Nicaragua, kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika labanye amazwe uSecretary of State u-Anthony Blinken kumbiko awethulele abezindaba. Abantu baseNicaragua bafuna umbuso okhululekileyo lapho okuhlonitshwa khona amalungelo abo kanye lenkululeko yabo kungela kuhlukuluzwa.
Lo ngumbono kahulumende weMelika.
Soko isikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Studio 7 njani? Hayi, lingelela. Simangazwa nje izano le. Yehluleka nje ukuhlonipha imfundo. Matisha kunini ekhala ngeholo. Imfundo siphansi ngendaba yemnankagwa lo ongafuni ukuhlonipha imfundo. Imigwaqo ifile, amabhasi, izimota zilimaza abantu njalo. Yena akakuboni konke lokho. Asazi kumbe bona abahlali meeting le cabinet yakhe bebonisana ukuthi hayi asiqhubeni so asenzeni so makunje kuyabheda la silungiseni la. Avele bebuye nento efileyo nje ebantwini bethu beyikhuluma nje. Into abayaziyo ukuthi abantu bebopha abantu abahalacala. Yinto abayaziyo kuphela.
Salibonani bantu beStudio 7, salibonani njalo labo bonke abantu bakithi abathanda iStudio 7 abangamana bebelenhlanhla bewuzwe lomlayezo wanamuhla. Ngiyacela nje ukuthi lingilalelisise nje kancane, linginikeze ithubanyana. Ngicela linake kakhulu emhlabeni ukuthi kwenzakalani. Singabi iziphofu, limukani. Izimpi ezisemhlabeni zomhlaba azikuphela ezakushuka kudaladala lanamhlanje izohlela zikhona. Ngiqale nje ngodaba lwabamhlophe. Impi yomuntu omnyama labantu abamhlophe ayizikuphela. Bayahlala besicuya njalo nje kusukela kudala, loba yinini, noma ngaze kuthiwa kwenzakala ini, loba enhle noma kuthiwa ubani utheni, okusalayo abantu abamhlophe bayahlala besibulele njalo nje. Kuzoba nemikhuhlane, iziningi izinto ezizayenzeka. Kubuya elizweni lakithi badala, kakhulukazi thina abantu bakamthwakazi, noma ngaze kube la ipolitical party, as long leyo political party ingeyabantu bempumalanga, ngiqinisile ngiqinisile, siyohlala sikhala noma singaze sikhulume yiphi imibono.
Dalibingelela sizwe sakithi lonke madwakithi sokukhulumayo sikhona lapha sikhalaza. Ngike ngiqondise lapha kulaba abantu bezana, asibazondi izana, siyizondi kodwa isenzo siyasizonda. Ngikho ngiza kuphinda futhi lokhu, izana isenzo siyasisona. Why? Ngizakhuluma ngento ekade ngikhona ngolwesibili ngisuka ekhaya. Umgwaqo wecholocho kusuka echolocho uzuzofika khonapha esikolo lesi esilapha emapulazini. Sigoqo khona umubi kakhulu, kudlulisa umubi kakhulu, amatraka sezivaleka segebhelo wethu lwawo sikosolusha. Sicela mangaya sikhalaza uhulumende elalele lokhu, engathi ekhalaze bese ehambe bopha abantu. Hhayi, lokhu siyawuzonda kakhulu vele.
Studio 7 njani? Inkinga siyafaka amarekhoda lesiwali uyafaka wethu, angazi ngibe sikhuluma into ezingazwakaliyo. Kodwa linikeza daily ukuthi bonke abafufaka amameseji, kodwa sizwa abantu one abahlala bekhuluma day every day, abanye asizwakali.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho kusithumela yena imbono kunombolo ezithi 1202 465 0318.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 upokile.
Uhlelo Was a Friday kuliviki sihamba leqembu leRumba elilo Dumoluhle Express Band. Leli qembu lidabuka eLupane kodwa licula likwele Botswana, lapha umholi walo uphethe amasingli abo amabili elesihloko esithi Sikhandimali kanye lethi Inkundla. Nangu ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Oba dodo, resifile kanjalo sithi moluhla ngahamba la idanger boys. Sithi thina sithambwe des bafana ukuyo lonyaka.
Sibonani wasakaza bahle kanye balaleli kuzonke indawo. Ekhulumayo nguTrevor Moyo odabuka eLupane esigabeni saseNdamuleni. Okwamanje ngilapha eBotswana, qale ucula last year ngikhipha amasingle track angu-2, and then manje azokhipha amasingle track angu-2 esihloko esithi Sikhanda Imali. Izo ingoma engilazo manje.
Shay.
abanye bayasizona abanye bayasinqoma abanye batikubekele pambili yangoma abanye bayasizona abanye bayasinqoma abanye batikubekele pambili yangoma amaro
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mafuna ukuxhumana lathi uyasearcha uFacebook igama elibhalwe Dumoruhle Express Band. Ikati ke nenombolo zethu zithi zona +26 77 4 0 1 7 1 4 1. Yakwazi ukungithola khona po WhatsApp ma ungafuna ingoma zethu, siyakwazi ukunikeza zona. Ikati nakuula ku-inthanethi ziyatholakala, la ku-TikTok sikhona, wasesha Dumoruhle Express Band uyakwazi ukusithola khona. Mawufuna ukuxhumana nathi yizo inombolo zena esizisebenzisayo, ukwazi ukuba lolwazi olugcweleyo uyasithola khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Sicela lisixhase lathi siphakame sikhule, lathi size sikwazi nathi ukufika kule level esiyifunayo. Anyeke sibe nalutho ngaphandle kwabalandeli. Sixhase lathi siphakame, lathi sikwazi ukufika lapho esifuna khona. Ke umculo wakithi siyawuthanda, sofuna ukuthi sithule ama-supporters sikwazi ukuthi sizabe siqhubeka silenzela into enhle balandeli wethu. Siyabonga.
Umculo weRumba, umculo weqembu le Dumoruhle Express. Yebo, bahlabela bekhona le Botswana bona bephuma eLupane. Bexoxa ke lo ntungameli inkomo uhlelo Woza Friday. Luyalandela ke uhlelo le Live Talk lapho esixoxa ngombuso kaZulu olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.